ukuthi kukhona mhlawumbe okuyabe kumphethe ngoba imisebenzi yakhe eminingi. Kuhleke ukuthi i-voters roll iphume kumdebe iye kuZimbabwe Electoral Commission, ngoba siyazi ukuthi ngokuya kwesikhathi kulama-by-election abakhona ezindaweni ezithize ezijiyeneyo. Kuyabe kuqakathekile ukuthi i-voters roll leyo ibe yinto ehlala iphila ikhona, ukuthi kuyatshintshwa ngesikhathi lapho kumele itshintshwe khona, ukwenzela ukuthi lamandla amaningi akumdebe kuyeneliseka ukuthi abezompolitiki baqondane leZimbabwe Electoral Commission, ngoba iphatheke ngento yona leyo eyodwa. Kube sokusiba nzima-ke ukuthi behluleke umsebenzi, kuyabe kulula-ke ukuthi kuqanjwe ukuthi hayi, lapho umsebenzi seliwehluleka lina okwenu ukuthi nxa izulu lingachaya phansi inkaba zingene emasimini, kanti kuyini osokusehlula ngoba somsebenzini okugamula izigodo zokubiya. Yikho esikubona kuqakatheke kakhulu ngoba i-voters roll, Chris, kumele ukuthi senelise ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhangele sibone ukuthi okuphakathi kwayo kuyilokho okwenqabela ukuthi kungabi lobuqili lobugeva okwenzakalayo ngesikhathi sokufika ukuvota. Ngoba uyazi ukuthi sokufika ukuvota sihle sitshelwe ukuthi voters roll ayisaphatheki.
Kuyini elikwenzayo? Siyabona uDabengwa usehambise lolu daba emthethwandaba, kodwa lina lani njengamanye amabandla likuhambisa njani ngodaba lolu?
Uyenza kuhle uDabengwa nxa yenze njalo. Siyamkhuthaza, siyamsekela, sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi wenziwe lokho, ngoba kuqakathekile kulandela umthetho ekuthini into zonke lezi ezigobileyo eziqondiswe. Kodwa ibandla lethu ngiyazi ukuthi liphathekile namanye amabandla aseParliament nendaba yonale e-voters roll ukuthi kuqale ukuthi iwe endaweni elungileyo kuZimbabwe Electoral Commission. Yindaba ephethweyo kakhulukazi kuParliament kathesi. Siyazi ukuthi yinto okuzamele iphume ibe lempumela ekhanyayo. Siyazi ukuthi kulokuvika okuthile ukuthi kuyathiwa asikabi nemali